Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wePhalamende wezaniphiwe kuSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe-MDC basola imbiko yomeliwe uZumba edalele ePhalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansil, ukhansile besethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi, uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalele ePhalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuwoza Friday silo mculi weKwasa Kwasa uMandla Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalele ePhalamende umnumzana Simbane uTamudarikwa. Yokuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi imbiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMdarikwa ethele libandla lizathatha amavota zinkulungwane ezingamachumi ayithoba mnembili 80,000 kona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. UMdarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela oluphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMdarikwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadanisa ukuzwa ummeli wePhalamende wezaniphiwe uSimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekuwumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele, okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni sitshele ukuthi ivumelana leyena namagama anjalo. Njalo khonokho kunye ngusimba MP uSimba Mlarikwa kuyakhombisa ukuthi ZANU isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu, kodwa nxa bamile emkhosini lapho ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabo kuqala besithi khona udlakela babufuni besikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela thi bekhona ngabavumelani nalo. Namhlanje uSimba MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza, kutsho ukuthi leli lizwe sizavele zibe sitshaywa yizani bona nxa befika ezindaweni lapho ababona khona ukuthi kuyabayangisa bafike bale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena yini endaweni ezinjalo? Sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMdarikwa, zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi, ukungena sizangena ngoba kakula muntu okumele aliswe ukuthi angene kulezi ndawo zaseZimbabwe uma siyakhankaza, ngoba sonke sikhankasela ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona kabalalungelo ukuthi basivalele. Ukhuluma kunje nje inkokheli zethu zebandla leMDC, ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqoqisana loZulu ziyakubona lolu dubu lokwethuselwa ngabantu ngoba kukhona kade sizane siqalisile ukwethusela abantu.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande we-Studio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda iCommunity Youth Development Trust isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edalele ephalamende kuliviki. Ngitsho lo mabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi kumele ibe yiyo ewuqhubayo hatshi izinwa. Umlilo obikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamunisipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda se-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu.
Uhluphe sithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi le isisithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siya kuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usechayile awakabi khona. Azaze abuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambile. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengobathiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithande yabo Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokhu kwaqalisa indaba yona le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi sinendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yikhansili yeGwanda besokusiza uzinwa. Uzinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansili ebesethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uzinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuzinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhode. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungelazino. So izina leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansila asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha izinwa nxa bengathi uzinwa kahlaphuma kuphele hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguZulu. Enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni ebaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba Bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo ngoba kuyindlela yakulezinsuku abangakholisa ukufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se-Norton Education Center umnumzana Emmanuel Chuma. Uchuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa lindlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedijithali platform yale sikhuluma ngayo sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sihamba emoyeni esigijima adlule abantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku abasozibenelisa ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uzulu ukuba abe lomkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamhla.
Uzulu yamkhuthaza ukuthi abone ukuthi abantu abalawo amafoni, balawo amacomputer, balawo amatablet ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
Uchuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukulobi ingwalo zabo zifinyeleliswe kuzulu ngayo ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele uzwayo nxa wesenelisa kuqakathekile sibili ukuthi nxa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo igwalo alibhalayo kungaze kwaba yikuphonga ukubhala kuphela kungaphonga ukubhala kuphela ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government libe accepted esikolo.
Umnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo esiqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uzulu athakazelele ukufunda ingwalo hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi njengalokho kwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethule MDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngamalunga ezanu PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kwele Gibhite babulala abantu abangamachumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom wakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle Hello World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa isizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. Linkuthazo isiphindwe kanenginengi zingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama-scholarships. UMike wabe we-Studio 7 uxoxela basanda kugqiba izifundo wasipha lolu daba.
Ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo abaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwele Melika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Thanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli izindaba ecollegeini eloColombia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso ukuthi umuntu lomuntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya, i-internet ikhona kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-internet iyadura. But nxa ulama websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi ungasubscribe khona msuku zonke uzathi uvula kuma email akho uzabona bekuthumezela ama scholarship.
Umanyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwele Melika anikeza usizo lwama scholarships.
Kule university leyo, even ese New York University of Adelphi, iyanika ama scholarship abantu abaningi abazi. Kula ma universities ase Texas amakhulu kakhulu, ama university alungile kakhulu anika ama scholarship. E University of Tennessee labo bayanika ama scholarship, but kumele thina sinjani sisukumele phezulu si apply. Sithi sesi apply le sesiqala njani ukufuqa, sesiqala ukubafonela, siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali. Labo bazwisisa bayakwazi disipume Africa, kunzima ukuphuma eAfrica.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalane sezimbabwe Zimbabwe, umnumzana James Manyika olwe collegeini ye Harvard University lokunikeza izalwane zeZimbabwe usizo lwama scholarships ukuze bayefunda ecollegeini lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we global company okuthiwa yi McKinsey. So ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani. Sembona ukuthi hayi u James Manyika watshiya i fellowship for Zimbabweans only ese Harvard. Ama Zimbabweans amaningi afuna ku apply Harvard ngoba siyesaba ukuthi thiwa yi Harvard iyesabisa. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply na nini kubo Harvard, ungazikhangeleli phansi. Uzathi apply le Harvard baza kuqhubela i James Manyika scholarship. Twice i fellowship yangkhona ithoni piwa ama Nigerians, piwa abo ama Tanzanians because lina ama Zimbabweans kasi apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizalwane seZimbabwe esigcibe isifundo kwele South Africa ecollege le University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yena ke uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima. eSouth Africa kuyabhedla. Vele ma uvele eZimbabwe, eSouth Africa ayi kufika vele ukuthi abazali bakho yiba bafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezichiyeneyo ezithi yebo akululu ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe, kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli themba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo. Bafaka izicelo zokufisa ukufunda emakholeji namaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule kungaba esigcibeni izifundo zesecondary kumbe ezedegree la kuqala usufuna ukuya kwenza imasters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump osanda kuthekelela ilizwe leIsrael uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. Umnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele, ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umnumzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni le-Saudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha e-ISIS lelizwe le-Iran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke jikelele. UTambo uthi elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna ukuncedisa ekuliseni amalicacha eMiddle East lakwezinye indawo zomhlaba. Uthi maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni, ngakho kababambisane lemelika ukuze kuzanywe ukuthi amalicacha ehlulwe emhlabeni. Uthi kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni weMiddle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yi-Chicken Inn ngolwesine. Kubika uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders leChicken Inn ukuba akayethuswa yikunqotshwa kweqembu leBhoso okungokwesibili ukudliwa selokho kuqalile umncintiswano weligi lonyaka, esithi imidlalo isaseminingi yezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi thina singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle indlela esidlale ngayo. Yebo, wasihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibinhle. Noma sesiya kuplatinum asizo sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elithumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu, njalo lile miklomelo elithumi lathoba mune munye. Yonke imidlalo yesigaba se-PSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki, njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kule midlalo emibili, njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizanqikilana lele Harare City ngehola lakuqala emini, kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leShapane Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Yata, kuthi enkundleni yeGibo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWange lizadlala lele Haumine ngaseColliery, kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba enkundleni National Sports. Abafana bengezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab, kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi weKwasa Kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. UMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi Ichomiami.
Le insizwa yasecawuna eCholocho uMandla Nkomo esithi mngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla ecula namantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melody. Kwasa kwasa evutwe busu kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe laqala. UMandla uthi kwelidlalade elengoma ezilichumi ukuza labo asebehlele eGoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ngisemncane but ngami safuna ukuthi tuthike umculo njengama emabhendi. Dingusizo lokusponsor ama manager into njalo. Kodwa ngicula vele ukuhlangana ikwasa kwasa ngathi amapedi, but I know ukuthi ekhave lezimo ayikho vele.
Lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu, uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo. Kukhona ke lapho ayithatha khona ikwasa kwasa yakhe ayiphose kusibhelani umgido wabesithangane. Njengomculo osakhasayo uMandla ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa kuzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke.
Ngifisa ubajabulisa like nginje angaze ngibe le show engeyami straight, but ngiyafisa ukuthi amkebe le show engeyami straight ngikwazi ukushaya i-show ngijabulisa abantu cause like i-jive ukujive ngejive mpela. But kungakuthi ngiyabe ngelamanager ngelasponsor ayikho into engayenza, but ngiyafisa la mthi ngithuthuke lami ngiyephambili.
Uthi abafuna ukunandelwa yilo mculo wakhe emicimbini yabo emitshadweni lasemagegini bangasitholela ledlalade lakhe levidiyo yakhona nxa bengathintana laye kuFacebook egameni lakhe uMandla Nkomo. Le studio 7 de Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Mandla Nkomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla leZANU PF. Izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.